bayakhala abaculi labasebenza imisebenzi etshiyeneyo emazweni agoqela ele-Germany, Italy, Canada, China, United States, Britain lamanye okumemetheka umkhuhlane lo osubulele abantu abedlula inkulungwane ezine emhlabeni wonke jikelele. Bathi akusasebenzeki ngenxa yokuvalwa kwendawo okumele benze imicimbi yabo leminye imisebenzi. Omunye wabakhala kakhulu nguPamela Nothando Bhulu ocula i-Afro Jazz ekwele-Germany.
Ukuhamba kusavunyelwe ukuthi umuntu ahambe kwamanye amazwe, so sokuyikuthi nje umuntu sihlezi nje lapho esikhona, so sokunzima. Lezi ndawo eziningi zivaliwe, ama-pubs, ama-bars, konke kuvaliwe, izikolo lazo sezivaliwe endaweni ezinjengeCapital City eBerlin, ya so kunzima.
Uthi uzalahlekelwa imali eningi ngenxa yokungenzi imicimbi kaZulu.
Ama-shows amaningi lawo asekhanseliwe, kusho ukuthi ama-festival, ama-concert, nxa kunabantu abadlulisa i-1,000 phela kusavunyelwa. So lama-event amancane lawo nxa kudlulisa abantu abangu-100 akusavunyelwa. So sokukhanselwa yonke into, sokunzima. So bathi maybe ngo-May kuzabe sokungcono, but okokathesi asikwazi ukuthi kuzahamba njani. Njengomuntu oculayo kuba nzima njalo ngoba lumnyaka besizamaplani amaningi.
Baningi abafana loBhulu uwaziwa kwezomiculo ngokuthi nguNomina. UNomathamsanqa Ngqangwali Mkhwananzi umculi ojayele ukwenza imicimbi yakhe kwele Italy, Germany, Czech Republic, Austria lamanye amazwe uthi uzathwala nzima lonyaka kanye leqembu lakhe ngenxa yokuvinjwa kwemicimbi yabo.
Kunzima kakhulu ngoba yikho lapha engidla khona, yikho lapha engiphila khona, njalo lasekhaya labo balindile ukuthi hayi ngizathumela. So wakathisayo kunzima, usazoba nzima nje for isikhashana. Siyethembe nje ukuthi uzaba ngcono kwenzeka ukuthi bathi khonaye. Selingaqalisa ukuhamba ngoba mina umsebenzi ngeviki ngiyakwanisa ukuthi bengihambe emazwe amabili kumbe amathathu ngeviki eyi-1 ngenxa yokuthi amazwe akhona aseduzeduze.
Amazwe amaningi kuzwekazi le-Europe asevimbe imicimbi yonke, avala izikolo, amavinkili lezinye indawo okuhlangana khona abantu esenzela ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus COVID-19. Bethuke okumangalisayo abadabuka kwele Zimbabwe abanjengomnumzana Philani Mathanda ohlala kwele Canada.
Izikolo nama-universities wonke lamateki ku-province ye-Ontario le-Alberta sokuvaliwe indefinitely, siwasazi ukuthi ziyovulwa nini. Njalo i-government e-province Alberta abantu abangenayo uma bevela from outside the country ba-advise ukuthi babe ku-self-isolation for 14 days balokubesaba-checka.
UMathanda uthi kusalungiswa indlela zokuthi abantu baphile loba nje kuzavalwa imisebenzi.
Ikhanya ukuthi amalanga abuyayo lawa amakampani amaningi azavalwa, i-government yona isithembise ukuthi abantu abazaba loku-isolation bangakhwalifaya uku-aplayela ama-unemployment insurance benefits. But into engikhona amazwe last week asikazi ukuthi kuzohamba kanjani, kodwa ngibona ngani kusiya ngesikhathi kusiyafa ku-Wednesday. Okuningi kuzathi sokucaca, but okusobala ukuthi le virus indlela emenetheka ngayo, e-attack-a ngayo indawo ngendawo, kuningi okusazokuvalwa and abantu bazahlupheka.
Kulabanye njalo abanjengoKemen Nelly Warari Mutengu abahlala kwele Mauritius abathi akukaxokozeleki kangako elizweni lelo njengoba kungakavinjwa indawo okungena khona uZulu.
Ngapha elizweni le-Mauritius akulabantu asebevanjiwe bele gcikwane le-COVID-19. Uhulumende usethathe amanyathelo ukuthi wonke umuntu ongenayo elizweni uzakhangelwa ukuthi engabe elama-symptoms yini awe-COVID-19.
Kukhangelelwe ukuthi kuzavalwa okuningi okusetshenziswa nguZulu emazweni atshiyeneyo, lapho okusilela amaphepha okusebenzisa ezambuzini lokunye okudliwa ngabantu nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingoGift Dube.